Ngenye yengoma eculwe ikhwaya yebandla le-Anglican emkhosini wokuphawula okusemthethweni okusungulwa kokwakhiwa kwekolleji le-university. Umkhokeli waleli bandla eZimbabwe uBishop Chad Gandia uthi kuyisifiso sabo ukuba kuqhutshwe izifundo ezilolwe ngumuntu abe ngopheleleyo kwezemfundo. Lalokho okuke kwehlela ibandla lakhe, uGandia ethi akuzange kubaphazamise kumbono wabo wokuba ufezekele umsebenzi wokwakha iyunivesithi le. Ukhangelele ukuba lendleko lomsebenzi wezigidi ezingamakhulu amabili lengxenye zamadola 250 million. Abekhona ngobunengi babo amalunga aleli bandla evele ezigabeni zonke zelizwe okubalisa unkosikazi Joyce Moyo waseHarare otshengise ukujabulela ukwakhiwa kwale koliji.
Ngiyathaba kakhulu, ngakho ngifuna ukuthandazela ilizwe leZimbabwe. Mina ngisebenza labo builder, Means of Construction, ngi under i local government abayibo abaza supervisor umsebenzi wama buildings okwakha i University of the Anglican Church CPCA eMarondi.
Umfundisi Samuel Vusumuzi Sifelani okhokhela ibandla leMalbra eHarare ube khona la yekulomkhosi.
Lo mkhosi into enkarakatha, into enkulu esontweni yethu Anglican. Not only lapha eZimbabwe uphela but ku Central Africa yonke, ngoba into yakuqala ukuthi kube lento enje efana le university kuleli lizwe. Ngibona sesifika iminyaka emithathu yonke kusetshenzwa, so nxa sesifike lapha sesifuna ukuthi hayi sokungathi sokukhanya ukuthi umsebenzi uzoqalisa ke manje.
Umnumzana John Masuku ungomunye wamalunga aleli bandla laye ekhonza eseHarare usichaze njengesehluke kwezinye lesi sikolo ngezifundo ezizotholiswa kiso.
Sizabe sikhangela labo abalenkathazo ezijiyeneyo ikakhulu kwezempila kahle. Sesikhathi imikhuhlane ekhathaza abantu egcina sibathethe iyabifuna ukuthi ibe losekelo oluvela ekuthandazeni kuNkulunkulu. Ngakho-ke iyunivesithi enjengale kumele ibonakale isiya lapho esithi nxa umuntu esegula abantu besabe ukuyahlikela eduzane laye. Ngizwa ngathi babalise izinto ezinjalo kanye lezinye izifundo ezokufundisa abantu ukuthi bahlakaniphe, abathe ngama-life skills. Ngoba kwesinye isikhathi singayizuza imfundo ezikolweni kodwa singahlakaniphanga ukuthi lathi siphile phakathi kwabantu abatshiyeneyo.
Lumahluko yiwo uMasuku athi uza kuphathisa kakhulu ekulolongeni izifundi zale yunivesithi kube ngezanelisa ukuqhuba umsebenzi ngendlela ephezulu.
Siza letha lowo mahluko, njalo lowo mahluko uqakatheke ekuthini, wenza ukuthi lanxa into zinzima, njengoba zinzima khathesi nemisebenzi ingatholakali, abantu abasakhangeli izithupha zabo kuphela ezemayunivesithi kodwa sebedinga amaqhinga atshiyeneyo okuthi kambe mina kuyini engingakwenza. Ngoba namhlanje siyabona abantu abafundileyo besenza imisebenzi eyabi phansi kakhulu ngenxa yokuthi engqondweni yokuvula amabhizinisi kumbe ukuqalisa ezinye izinto ezintsha kungathi kuyabe kubehlula.
Le university yakhiwa eplazini leRufaro Farm elibucwadlana ledolobho leMarondera. Umeya waleli dolobha uCouncillor Anthony Makhwindi uthi kuzaphathisa ukuthuthukisa leli dolobha. Okuyinto egcizelelwe ngumgcinisihlalo wekomidi ebikhokhela ekuthini ufezekele umsebenzi uProfessor Christopher Mutambirwa. Inkokheli ye-Anglican ithi akutsho lutho ukungabikhona kwenkokheli zengatsha zikahulumende emkhosini wokusungula ukwakhiwa kweyunivesithi le lanxa bezinxusiwe. Bekuhlatshelwa kusinwa uZulu ejabulela ufezeka komsebenzi wokusungula ukwakhiwa kwale yunivesithi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.